Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 31 kumbimbitho 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abahlala ngalesikolo ngoba kulengozi yokuthi enxa bangabuya ngaphakathi emphakathini bangafika behlangana kube sebebuyela ngalezikolo besiyanikana futhi.
Umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala ezikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu.
Iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu.
Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafundi abahlala ezikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu. Umnangagwa uthi uthethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko awethu leizolo umnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo. Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli khefu. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana. Imbuthano yamakholwa yokunanza iPhasika layo ayisoze ivunyelwe. Umnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba-hambe mahlayana kungela sidingo. Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungabe kungasomcabango omubi, umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela. Siyananzela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo. Sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahlukana. Ubuta abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sibili ukuthi lokubakwenelisa. Kodwa phezu kwakonke lokhu le ndaba leyomkhuhlane owe-coronavirus COVID-19 akulamuntu leqiniso lokuthi kambe ungamemethe kanjani owakhathesi. Ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubanjwe lomkhuhlane ungamemetheki. Kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana abahlala ngalesikolo kuhle ngoba kule ngozi yokuthi enxa bangabuya ngaphakathi emphakathini kobulawayo le madorobheni athile lapho ababevela khona bangafika behlangana kube sebebuyela ngalezikolo besiyanikana futhi. Ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle kwalesi sikhathi ukuthi hayi ake kudede simemelane singajahana abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangabuyi bewuchupha ngabakithi emadolobheni.
Akukabi lembiko yabafundi lababalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane. Isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha?
Yebo kambe walesikhathi asikezwa ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 ezikolo awukazwakali. Kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo eyenziweyo eyokuthi abantwana nxa bengena lapha abafundela khona kuma classroom bayo ngabe baningi khona kona social distancing, siyananzela ukuthi abantwana futhi bafakile lama mask. Siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho. Kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza laba zalizozikwenzileyo ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifees yokuthi umntana khonapho kuleyo fees uyathola imask, unanzele futhi kuleyo fees kuyathengwa ama-sanitizer, kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe bethwala ama-sanitizer abo. So kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane. Kodwa ke nxa sesiye eqinisweni besikukhangele kakhulu ukuthi uhulumende lengawe uyancedisa izikolo, ngoba kade sinxa sikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belomsebenzi omkhulu, abakhanya bengena kuma-expenses. Uhulumende sibona ungathi hayi akwenzayo kuphelelanga. Besikhathi uhulumende ngangiyesibile odinga imali angene yakhulu ezikolo, kube lokudisinfekthwa kwezikolo, zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa. Kodwa uhulumende sibona ngathi izandla zakhe zikhanya hayi ziyafinyela kulokho, uyekela kula bazali lezikolo. So kugcina futhi kusenza ukuthi kube le ndleko eziningi ezisuka ebazalini, kube le ndleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo, kuncediswana ukuthi lomkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe. So ke ngokunjalo kwese kunanzelwa ukuthi hayi okwalesi sikhathi umkhuhlane wakazwakali ngokumemetheka kwawo, kodwa uhulumende loke sibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise, adinge izimali ancedise izikolo ukubana ziphathiseke. Ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya, azenelisi phela khona ukubana zikwenze, ngoba abazali uzatholela izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevizana lawo bathenga into zonke lezo. Le makhaya ngale sibangathi kule ngozi yokuthi uhulumende laso fanele angenele abantwana labo bavikeleke, ngoba laba abantwana labo abalisi bavikeleke, ngoba abalisi abafana nabo afunza emakhaya babuyele emadorobheni. So bathini bavikeleke. So uhulumende sofanele nangangu yokukhipha ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali. Kodwa sibona ngathi hayi uhulumende wale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela ebesiyikhangelele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokho kuphume kugwalo olwethulwe ngonobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department, umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi abalwisa inkohlakalo izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labeMDC Alliance. Unkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli zindaba ezifana loFrank Chikore, yena oke wabotshwa, kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Mutshehiwa. Amanye amazwe asolwa yiMelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe-2020 Human Rights Report, yagoqela eleChina, eleRussia, Eritrea kanye leVenezuela. IMelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapolisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 aloke engakabotshwa. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Hlofu, yena othi bavumelana lombiko weMelika.
Iliqiniso lelo, njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botshwa kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu. Sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxotsha eParliamente isiwaxotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhetho i-by-election wenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhethe abafuna ukuthi babamele lwephule kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yoyenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayisiniki abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe yilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula.
IZimbabwe iZANU-PF ke lohulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni ke ucubungulo loluphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho ke singafisi imbe singawecabange ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lekho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba indaba bethonisise lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo ke yikuthi ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe.
Bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo-Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo abantu beZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale be kade ama-human rights wona nkoma alisela ngapho kumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekuground babe ngapha emakhiwa la haye ngapha emakhiwa ama Americans la haye ngapha ngesikhathi sanele adlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla bekunqabe ukukhuluma ngokuthi human rights kwaba uyazi lawo abantu uyazintshela ukuthi lapho bazicebela khona ukuvele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngeke ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bonawa abayibo abathunywayo yibo bona ba amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama human rights babethunyiwe abantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibala nje besebenza la ama-opposition parties yibo okusegcekeni khona ukuthi yikokwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozibalayo konke lezitabane zenezo izitabane kade vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe isekelo sombuso wethu sithi vele akukho kumelanga kube khona ubuthakathi bona obunje ngalokho so amakhiwa la afuna ukuthi lethele ubuthakathi babona obunje ngokona ukuthi into zezitabane bese sithi thina sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khonoko babotshwa bamele babotshwa bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele iZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa iZimbabwe ilizwe lomthetho wabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.
Umnumzana Pilifka ule ngoebandla lesanu PF. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke uBova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcwethi kwezombusazwe zithi umnumzana Obeti Gudu yena osanda kungena kubandla lezanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga leNational Peace and Reconciliation Commission. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luza udaba lwegugarawondo kodwa ngiluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvalwa abantu amehlo. Umnangagwa sezama ukugqibela ichapter yegugurawonde, usezama ukubribe abantu emamathebelelende ngezinto eziyi-useless amabhethi lanelane. Kambe oyizayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ongelayo ibhethi. Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebethi sekupha amathambo ebethi sekulungisa isiludaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo. Abantu bemathebelele nabafuni amathambo for now, bafuna kube le justice. Umuntu obulala abantu ngegugurawonde kayejele echigurube egqoke into eziyikhakhi nothi amabhethi. Amabhethi sizokubona uma umnangagwaza ejele lokugejwa kwabantu bamathambo. Kuqala first kumele kube le justice, once kwaba le justice unyoso uzolandela ngemuva yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnangagwena uzama idinga indlela ukuthi 2023 ebe campaign ethi selilungisile udaba legugurawonde but still kungela justice. Ngoba umuntu uma ebulela umuntu athi umele ejele, manje masubuye uphiwa amathambo nozathina amathambo. Umuntu sefile sefile but ombulele isimanga ukuthi kayanga ejele. Before eqoliswa kumele evume icala, after eqoliswe ebe sesiyejele.
Sanibonani. Abasebenzi baka Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo. Okhulumayo uNelson Onjube uzilankathi sotshinto omnyama dabuka phansi likagodlwayo mahlaba ayithwala efuna bhosi. Sihlobo zami ngizwa ukudangala kakhulu ngalo baba lona abade ugawule. Ugawule, hayi mina ngimazi ukuthi umuntu wakuphi yena lo ngempela. Akumazi ngempela noma umuntu wasesiNdebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesiNdebeleni. Angazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi. Ngoba mhlawumbe ngoba wenziwa ukuthi uyasutha. Because yenza kanje. Udla kahle. Uhlezi njalo nje ekhothamathe ezano. Ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi umthengisi kahle kahle. Umthengisi ugawule. Lo muntu akafuneki ebantwini. Afuneki ebantwini bakithi. Lo muntu azo hayi. Lo muntu wakithi lo. Ngiyabonga Hloza.
Nani bantu ba Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila ngapha. Ngikhuluma ngisematopo komalanga. Hayi le ndawo indaba yokuthi la amalunga MTC Alliance lokho eqoshwa edala ayisebenzi. Thina vele singama support vele MTC Alliance yawina. Lokho abakwenzayo omunzora ngokwabo. Thina hayi siya support siyilandeli MTC Alliance. Nxa bengasaqila ngekhethweni vele uyawina uChamisa vele thina sithi phambili ngoChamisa.
Studio sanibonani, sanibonani, ndivuka njani basakazi. Hayi siyaphila nathi. NgoNdebele okhulumayo, ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uChuma. Yabona ubaba uChuma ngiyamthanda kakhulu. Indoda mpela leyo masikhuluma ngabantu okuthiwa amadoda, ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya, eyicubungule, eyibona ukuthi mayise ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani sengimamele kakhulu babuthuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo uyabumuzwa ukuthi laye okwenziwa iqembe libusayo ukubhekile kodwa ke ngoba kungasuye ophetheyo naye akanayo ipower ngalokho ngimthayela ihlombe ngithi babuthuma qhubeka siyabe sisizwa ukuthi okunye besaba ukuthi ukubeke sobalo ukuthi uyakubona ukuthi awukhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wabona lelo khaya kodwa ke ubaba ugawoleke hayi hayi uyaphaphalaza ngempela asazi ukuthi ukwesaba kwabantu kakufani ubaba ugawole uyaphikisa into noma eyibona ukuthi ipendi igreen atsho yena ukuthi hayi imnyama la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye kodwa ke ubaba uthuma hayi qhubeka ubaba uthuma uhlaziye siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe kodwa ke iqiniso uyalibeka mpela kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokho akunjalo okunye nje yabukhuluma lawe ngoba ungaphasi kwawo lo mthetho weZANPF ukuthi ungasisola suyi-enemy siyabonga
molo ntukamini mina ngoziyaphapha nyawo so ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngowethu ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona wayesingayitholi sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala abangakhi uyumbuzo wami enginawo emoyeni sala kahle ntukamini
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba. Umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwele Syria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza $650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotsha umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngetolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elithumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukumavideo abonwa umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe, efake lezandla esikhwameni, enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le esiyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo ma ikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShivon. I-defense kaShivon yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lowo awusoze uphumelele ngoba uchief wamapholisa uzotestifya la njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcine sifo. So i-case ye-defense mina ngiyibona ingathi i-weak kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo endela ama video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we martial arts ngibonile amagqwetha ka Shivon ezama ukuthi enze ungathi yena waye confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi what disturb amapolice ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumela lela leyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma witness, mina ngibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe 911 usisi lo owe 911 ngoba uDlayo wabona ukuthi into yenzakala laphana akusiyo waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani ereporta amanye amaphoyisa ukuthi into yenzakala laphana ngiyiboni senzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe ugcine kakhulu ngoba kuyahambelana lokho okwenziwa ngulo bhuti we martial arts layo wagcine efonela i-911 ukuthi hey into yenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi ngibone engathi ufakazi wakhe uqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyiminor under age ngesikhathi kusenzakala lokho, onguyena owathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ufakazi wakhe bebuqinile ngoba ube emotional bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba uyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi wakhe buqinile ngoba la majura la yazobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi layo lo bhuti we martial arts ngoba ubhuti we martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana nalezi ukuthi yinto ayibona isenzakala kuGeorge Floyd.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnanga kwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqala ngolwesihlanu. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uya phambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu weMelika lipholisa umnumzana George Floyd. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkulu.